abantu bakhangele ngabomvu ukubona ukuthi ozanqoba namhlanje ngubani. Ngokubona kwami wonke bobabili ngabantu sibili abakwanisayo ukukhuluma kuhle, abathuthisayo kuhle ukuthi into zimi njani, kumele zihambe njani siya phambili. Unkosikazi Harris Ligqwetha, umnumzana Pence sekaba ngugovernor lesikhathi eside la ekupolitics. So-ke kuzaba nzima ukuthi sibe bonke umbani onganqoba, so simelele la sonke ukuthi sibonte bazakhulumisana kanjani. Kodwa ekuboneni kwami ekugcineni ngibone ingani unkosikazi Harris uzaphuma ephezulu ngenxa yokuthi ibandla lakhe alimeleleyo elama-Democrats under uBiden kathesi bakhuluma indaba ezihambelana lempilo yabantu nsuku zonke, uzama ukubambanisa ilizwe kungelwa kubulalana kwabantu, abantu bathole imisebenzi, amankampani akwanise ukuqhubeka esiya phambili, njalo lokuncedisa abantu ukuthi badile le COVID-19 le ipandemic esiphakathi kuyo.
Abaningi singathi bakhangele njani kathesi ibandla lama-Republicans? Bengabe bemelele ukuthi umnumzana Pence enze ngcono yini, kumbe unkosikazi Harris laye aziphathe ngcono, kungabi lokuxabana lokumemezelana emphakathini?
Namhlanje njengoba umnumzana Pence khangelane lo unkosikazi Harris, sibone last iviki ephelileyo ukubana umnumzana Trump, umongameli Trump, uyehluleka ukuziphatha kuhle ekukhulumisaneni lo umnumzana Biden. So abantu abaningi sebekhangelele kuPence, umnumzana Pence, ukubana abe nguye ozancedisa ibandla lama-Republicans lapho ekukhulumeni kuhle, achasise ukuthi i-Republican Party, ukuthi umongameli Trump ufuna ukwenzani ngeminyaka emine ezayo nxa enganqoba emkhankasweni. So ngiyathemba ukubana uzazama laye ukuthi akhulume ngcono nxa ekhulumisana lo nkosikazi Harris.
Bala inhlelo eziqakathekileyo yini abantu abazikhangeleleyo ukuthi bazakhuluma ngazo?
Ngibona ingani umnumzana Pence nguye okhangelelwe kakhulu ukuthi uzancedisa omunye wakhe uTrump ekukhulumeni ekuhle, echasisa ukuthi umzana Trump uzakwenzani in the next 4 years. Sikhangele ngapha kwelinye icele unkosikazi Harris, so laye futhi sikhangelele kuye ukubana uzakhuluma engezelele okwakhulunywa ngumzana Biden ivike ephelileyo. Khangela into ze-COVID, i-pandemic le sihlube kakhulu elapha e-America, ukuthi ilizwe lonke libambane lisiya phambili likwanisa ukunqoba le i-COVID-19. Ikhangele njalo uHarris ukuthi sikhangele ukuthi akhulume kakhulu ngendaba zemisebenzi, ngendaba ze-healthcare. So hayi, simelele ntambama ukuthi sizwe ukuthi lababili bazafikisana ngapi.